siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 12 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi liqhubeka lichothoza uMongameli Mgabe ngokwala ukukhuluma lentathelo izindaba kwele South Africa eSoweto kwele South Africa ngeviki edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezi ntathelo izindaba ube ngumlungu.
Wenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi simzwisise njalo kubuya kwakha lo mqondo kade ukhona ebantwini vele ukuthi uPresident Mgabe ungani lenkitha bechabo uthandaba ulabantu bakhe abakhethayo ebese sithi babantu kuzwa abanye so bantu kuzwa kusuka kusidonisela emuva njalo ukuthi siqala ukucabanga ngodaba lwegugula wundi.
Kweziphathelane labatsha sixoxa lo Councillor Mlandu Ncube umgcinisihlalo wabatsha kubandla leMDCT kobulawayo ngokuphathelane lokuthola uzivuse eZimbabwe i-independence.
Sovalo abathiya lapho abakusele khona ngokungakhangela bona mhlawumbe ababekufuna abasebekutholile. Sokumele thina sithathe khonapho abathiye khona siqhubekele phambili sibe nozivuse otho ukuthi isisekelo siyalandelwa abantu abatsha ba-37.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inengi lilokhu liqhubeka ngokuchothoza uMongameli Mgabe ngokwala ukukhuluma lentathelo izindaba kwele South Africa eSoweto ngeviki edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezi ntathelo izindaba ube ngumlungu. Uthe phuma eHector Peterson Memorial khonale kwele South Africa, uMongameli Mgabe intathelo izindaba zambuza ukuthi kuyini akubonileyo kanye lakucabangayo, yena wasesithi ubengeke aphendule ngoba engafuni ukubona umuntu omhlophe. Umlungu lo beyintathelo izindaba yomsakazo we-SABC. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi lokhu kuveza uMongameli Mgabe njengomuntu olenkethabechabi.
Ngibone ngani mina lokhu kuyamangalisa kakhulu nxa sikhangela ukuthi uPresident Mgabe ngumuntu ofanele enze izinto ezihloniphekayo njalo atshengise ukuthi uyacabanga engakaze akhulume kumbe enze ulutho. Ngibone ngani mina ukuthi akhanye ephumela ngaphandle athena akafuna ukukhuluma lo muntu ngoba ungumuntu omhlophe. Wenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi simzwisise njalo kubuya kwakha lo mqondo kade ukhona ebantwini vele ukuthi uPresident Mgabe ungani lenkitha bechabo uthandaba ulabantu bakhe abakhethayo ebese sithi babantu kuzwa abanye so bantu kuzwa kusuka kusidonisela emuva njalo ukuthi siqala ukucabanga ngodaba lwegugula wundi lezi nto ezifana lazenza ukuthi ngathi ngelinye ilanga soze simtholeni uPresident Mgabe sithi angifuni umuntu okhulumisa iNdebele lowo kumbe angifuni umuntu okhulumisa iNambia lowo kaphumayele. Mbonani kuzima kakhulu ukuthi umuntu omkhokheli okhokhela abantu abehlukeneyo atholakale ekhuluma ngendlela efana lale. Ngibona lokhu kwaba lo Adolf Hitler akukho omunye umkhokheli owake wazama ukuthi akhulume ngendlela efana lale kungelampi elizweni.
Kumbe yikuluphala njengokucabangela kwabanye.
Ngibone ngani nxa kuyikuluphala udubo esilalo yikuthi phela umuntu nxa eluphala ufana nomuntu ngani usebanjwe ubuthongo. Lanxa ewumana kawumaneli okusegangeni umuntu wangkhona uyabe ekhuluma eqondisisa imicabango yakhe. Abantu abadala asebekhulile bandu ukuthi bakhulume iqiniso njalo abasitshengisa indlela abazwa ngayo ngaphakathi. Kungabe kuyikho khonokho kumbe kungabe kuyikuthi uPresident Mgabe usuke wathatheka nje njengoba kwele South Africa bekusenzakala ama-demonstrations kuthiwa isithombe sikaCecil John Rhodes ngasephuma wasecabanga ukuthi njengoba engene South Africa ufike wangena emdenini lapho kuzondwa khona abelungu nje kuphela kungala indaba lokuthi bazondelwane. Kukanti-ke hhayi kutho ukuthi uyabe ubale kubi umumo lo.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ecingweni eseBhilithane. Ibandla le-Renewal Team lithi usekelo lwalo elizweni lulokhu luqhayela kusukela amalunga alo esuka kubandla le-MDCT ngomnyaka odluleyo. Kukanti lingamanyana lele-MDC elikhokhelwa uMnumzana Weshman Ncube njengalokho okukhangelelweyo lithi lizadala umahluko elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla uMnumzana Gift Mabena wayemela iwange West edalele parliamente.
Ibandla lesikilo elerenewali okusakhona sibiza ukuthi ngesilungu sithi thina courage to be different. Sizama ukudala umehluko kumabandla wonke esesiwabonile ekuthi lizwe leZimbabwe. Ngomehluko wakhona ukuthi sithi thina sizama ukuthi sizisele ngoba ibandla leli ibandla liku-MDC sizama ukuthi silisele indlela ibandla le-MDC ezilisungulwe ngayo le njongo yalo. Okwakhathesi esikwenzayo lebandla lebi ukuthi siyabhota ezigabeni sibamba sifake ama-structure phansi sitshela abantu ukuthi veli imbangela iyadala ukuthi kule nto kuthiwa i-renewal le likhuluma ngayo kuyini esakusolayo. Kukhanya abantu bakwamukela kakhulu babona ukuthi yilo ibandla eselingaba khona libe lomehluko libe lobubeke kunamabandla wonke layo sesidlule kiyo akade khona. Ama-structure abantu babuya ngobuningi babo okokuthi ama-structure yinto esesakhuluma ngayo esengikukhangelele ukuthi sengabe izinhlangano emikhulu kuphela kwama-structure lokhu vele abantu babuya ngobuningi. Sizama ukudala umehluko kumabandla wonke esesiwabonile ekuthi lizwe leZimbabwe. Kukhanya abantu bakwamukela kakhulu babona ukuthi yilo ibandla eselingaba khona libe lomehluko libe lobubeke kunamabandla wonke layo sesidlule kiyo. Bathakazelela indlela esikhulumisana labo ngayo. Ngasibatshela into abayibonayo labo esengigcekeni ukuthi hhayi lokhu nalokhu nalokhu labo bakuzise bakukhole. Lokho into esegcekeni emgceke sile ukuthi abantu bakwamukela nxa sakuchuba kunje sili kuhle singazephambanisi kule nto ephambanisekayo hhayi libandla lingahamba le khatshana sili. Thina lokhu ukuthi amalunga edala le-parliament aqothiwe akuthi phambanisanga into esiyikhangeleleyo ngoba nxazele ukwazi ukuthi umuntu olawo lokungabe ngcwele lobudlelwano nalabo abayibo abakusayo into ezama ukuthi zikhangele zenzakala ezithi kumele ukuthi kube yinto engenzakala but akuthi i-disturbi lutho ngoba vele abanye bethu sasivele sibatshelile ukuthi kungaba nalokho kungenzakala kungakafiki. So into ezeyimelela nto ekhangela kungenzakala
lathi lizamanyana le bandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Ungakunanzeleli ibandla kancube vele lilama-structure apheleleyo thina khona sifumba kwa-structure kuzenzakala ukuthi ama-structure awethu akancube lawethu khona ezabo hlanganiswa akunje abe ndawonye ngoba kuzabe kuzamele kube le-congress ezayiye ezakhetha ubukhokheli obuza kuma zomelele ibandla elilodwa kwasela kukhokhele ibandla lethu ngabo-renewal kwasela kukhokhele bancube. Lokho kudalwa i-congress ezamele yenziwe ukuthi ukukhetha lo kukhokheli lobo kwathi bakhathesi amabandla lethu limile sibamba ama-structures ayo azadala ukuthi kube ma-structures ayiyo azakhetha ubukhokheli kusiya ku-congress.
Incintisana lamanye amabandla baningi abezakini bevela kula amabandla.
Thina okwethu sithandekile faka mgceke ukuthi sithi thina silwisa ibandla lezane sesimele simembusweni ngwasebehlulele ukusibisa. So amabandla wonke aye-opposition aseZimbabwe asisa ukukhokhela lezane p f embusweni sikhululekile ukuthi simanyane lawo silwise ukudlangudlango lobukhokheli bezane sesobukhona lobukhipha. So sithi thina amabandla wonke sibatshela abantu ukuthi thina isikhiso sethu ukuthi sifuna amabandla aye-opposition party wonke amanyane alwise isitha lesi indawonye. Abantu bawuthakazela kakhulu lokhu bathi yinto vele ababevele bemelele yaphuza ukuthi yenzakale yikho okwenza ukuthi i-ZANU PF ihlale ikhona embusweni ngoba amabandla avote amavoti abo asabalele kawathile mgqumo munye.
Kodwa siyananzelela ukuthi iningi belisithi usekelo oluningi lukumnumzana Tsvangirai nxa lingabambananga le-MDCT libona ingani lizaba baningi kakhulu yini?
Abantu bayakhonzisa uTsvangirai uzathi abantu elikhuluma ngabo labo bakhonjiswa batshela ukuthi uTsvangirai yi-candidate engcono yakhipha umgadi. Nxa sesithengisa ikhandidate sesiyithengisa futhi sisayithengisa ngendlela efana nayo ikhombisa abantu sibathengisa into eyiyo esemqoka ukuthi okwethula uTsvangirai zakhipha umgabe for the past 15 years thina umgabe singamkhipha ngayiphi indlela. Abantu bayazwisisa ngoba sebehlupheke kakhulu sebedinga nje indlela lo muntu ongabakhiphela i-ZANU PF. So abantu bayatshelwa bakhonjiswe sibone 2018 3 years lekhona eseleyo ngiphipha nga-SC esikhulu ukuthi siyasinika ithuba ukuthi sitshela abantu bazazisa izinto esikhuluma ngayo bakubone sii ngoba khona okuthi sina abantu abambane kulikhadi elikhulu kakhulu ebantwini bonke eZimbabwe bakuzisa into yenento eqakathekile yokuthi yenzakazi. So sithemba ukuthi kuzaba lokubele ukuthi 2018 lapha phambili.
Lo ngumnumzana Gift Mabena owayemela iHwange West edalele ephalamende njalo eziphathamandla sebandla le-renewal team obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo councilor ka ward 1 kwaBulawayo umnumzana Mlandu Ncube ngosuku lwe independence. Niyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga, ngiyamukela ilizwe lezindapho.
Selisondele ikhefu likazibuse ele independence, ungathi luchoni kuwe lolu suku njengosakhulayo?
Okokuqala, lolu suku liyazikhumbuza nje ukubana kube kwaba lo mbuso kasini, kodwa kathesi akula esingakubamba, sithi ukuthi lokhu sakuthola ngokwethu okusenza sithi sikhululekile.
Kungani usitsho njalo Ncube?
Ungakhangela kathesi intsha yonke ihlezi ezindlini kayisebenzi, abalazo imali zokuya esikolweni. Sithe sithatha ilizwe ngo-1980 sathi i-education, imfundo izaba ngiyamahhala, especially le ezinga eliphansi e-primary, kodwa kathesi sizwa kuthiwa sekumele sibhadale imali zemihloliso ka-grade 7. Okutshengisa ukubana from ebunzimeni to ebunzimeni abatsha kabatholanga lutho kule inkululeko, lokho besekugqilini. Ningazi mhlawumbe ababancinyane ngaleso sikhathi ngo-1980 balaba kuzizayo, thina cha akula ngisho.
Kuyini elikukhangeleleyo njengabatsha likhona ukuthakazelela ilanga likazibuse nxa lithela kuthola?
Sinabe sikhangelele ukubana ilizwe leZimbabwe umuntu omutsha elemisebenzi eselelisa ukugcina imuli yakhe, ungakhangela obabethu besakhula babethi bengasebenza esegcina abazali babo, kathesi angeke uzigcine wena. And okwesibili, kakube khona imfundo eneliswa ngulo nalo wonke umuntu eZimbabwe, kumbe ule mali kumbe kanamali, kunokuthi imfundo ibe ngeyabale mali.
Njengabatsha Mlandu bani elilawo ndima bani elingayidlala ukubona ukubana into ziyalungisiswa?
Esingakwenza ukuthi ungakhangela bona kathesi abalwela impi, abalwa impi, bakubona kufanele ukubana bayekulwa befike kwelinye. So balwa abathiya lapho abakusele khona, ngoba ungakhangela bona mhlawumbe ababekufuna abasebekutholile. So kumele thina sithathe khonapho abathiye khona, siqhubekele phambili, sibe noZibuse otho ukuthi isisekelo siyalandelwa. Abantu abatsha batholisa imisebenzi, batholisa amandla kwezomnotho, batholisa ezemfundo, konke nje sigombolozela ukubana nathi ithi abatsha banamhlanje sasizikhululeni from lapho esikhona, njengoba labo bazikhulula from lapho ababekhona.
Ungathi kulokubambana yini phakathi kwabasakhulayo Ncube, liyibona ngalihlo linye na?
Uhlupho ukubambana kukhona kodwa kungaka, kungenxa yokubana bonabo izikhwaba ezilutshwane ezisemandleni okuzimana zinike nethi sibone zinika abafana elinye iqula amanzi zokuzi-empower through government programs, abanye sebethiwa phansi. Sokucreat-a ukuzondana nokungathembani phakathi kwalaba ababili.
Abakhethwayo laba ngabanjani?
Kuleli lizwe lakithi eZimbabwe nxa ungasiyo webandla leZANU-PF bathiyena kawusosizana neseZimbabwe ngokufanayo, awuso umuntu omutsha wakuleli lizwe. So yindlela abaphatha ngayo abantu, so yikwesi kuthiwa ukubana bapha bona abeZANU-PF and laba imali zankona abazithiwa ukuthi bezincedi, asoze ukuthi umuntu ezincedise impilo yakhe ende kuphonga ukuba kuyimandla lakho kuyadakwa alale ntambama edivezile, ngoba uyabe senzi lo msebenzi lo umuntu umphathi intambo kahulumende afuna ukuba nawenze. Ukuyatshaya abantu, ukuyadisturba, kumbe ukuyahlabela lapho umuntu e-address. So yindlela yakhona nje esingathi yenzakalayo.
Wena njengokhansila njalo ungosakhulayo nxa usuka ekuseni usiya emsebenzini, yiziphi inhlelo, yiziphi izifiso zabatsha ongathi uyaziqakathekisa ukuba nazigcwaliseke?
Okokuqala, umasipala wakoBulawayo wayele ongama-art and craft, indawo zokufundisa imisebenzi yezandla. Siyazama ukuthi sikuvuselele ukubana siyefundisa khona abantu bakoBulawayo abatsha. Ungakhayela uBulawayo kuthiwa amalokishi amadala, sasiloko kuthiwa i-building cricket, lapho abantu ababe siyafundela khona ukwakha, besele siyakwakha amalokishi bekhangelelwa yi-council. And okunye okubulele umhlaba ukubana uze umuntu edinga umuntu womsebenzi ezokuthiwa experience required. Umuntu uphuma esikoleni ephuma esikoleni uyabe sekuthedena ukuqeqesha so kakube ukuthi umuntu oyelelisa umsebenzi athole umsebenzi
ungaphosela ukugcina ncube
elokugcina elokuthi abantu bezimbabwe kasiphatheke ngendlela ephakemeyo kwezombusazwe njengolutsha ngoba ilizwe leli ngelethu and impilo yethu ikusasa ngeyethu ayisiyalaba asebetholeleli lakho abadala so kasikeni namandla wokuthi siziphathe especially you can only be empowered if ukhona kwezombusazwe so ngikhuthaza ulutsha ubana lungene liphatheke endabeni zombusazwe lezi ukuze lazo zibengene kumaparliament kuma-council langaphilanga
Hayi siyabonga Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Nami ngiyabonga.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo councilor ka ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilalo.
Love mama Jaivana isithi ngivulele ngilethemba likukholisile uphuma ngapha emsakazweni we studio 7 ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo inengile lokhu lichothoza umongameli Mgabe ngokwala ukukhuluma lentathu lezindaba kwele South Africa esowethe ngoyifika edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezintathu lezindaba ube ngumlungu ibandla le renewal team lithi usekelo lwalo elizweni lokhu luqhela kusukela amalunga alo esuka kubandla le-MDCT. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.